nabahlanza babulawayo siyawamukela khona lokho bebezasiphathela i-corona abantu abazabuya-ke lapha-ke babulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo nge-trade fair ikanti labazabuya-ke ke belanda independence bebezabuya le-corona bevele ezindaweni zabo sithi thina hayi kube linyathelo eliqondelele ngalelo ukuthi kukhansilwe lokho lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo baluzile kakhulu abaningi bese beqalisile ukulungisela izitende zabo e-trade fair abanye bese beqalisile-ke ukuda impahla abazazitshengisa e-trade fair konke lokho-ke akusasebenzi kuthithi imali asebeyilahlile-ke hayi asoze besayisebenzisa ngoba i-trade fair ingasoze ibe khona kodwa-ke ngomuma okhona eqinisweni ngokwazi ukuthi ilizwe limenjani akulamithi kabe nemithi khona ukudiagonaza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondile-ke ukuthi-ke hhayi kumiswe-ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezo-trade fair ngoba kuzavela abantu-ke abatshengiseli abazotshengisa bebuyisa impahla zabo bevele emazweni akhatshana sinanzelele-ke amazwe e-Asia anjengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu ngezimbabwe yibo ilizwe njalo kudabuka khona-ke i-corona leyo mbona ngani hhayi inyathelo leli liqondile sibisi
umkhosi we-independence celebrations
ya umkhosi we-independence yebo kambe kulahlekelwe labo abalendawo-ke abarentisa khona ukuthi izethekeli zilale khona lalabo abalezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi-ke sebazalahlekela belungiselele independence yena le balungiselela-ke lokuvula kwe-trade fair so balahlekelwe sibili kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo singayithola leyo mali kodwa-ke kube lokulahlekela-ke izimpilo kwabantu abaningi obulawayo sithi thina ngokuningi kuqondile ukuthi-ke zimise lezo nhlelo lanxa nje sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa-ke hayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo asithetheyo lokunye okuninginingi athe kuzenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
singeke simtshayele ihlombe vele bekungekho okunye bokumele akwenze kumbakutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba-ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine esekopa okwenziwe ngamanye amazwe asiyosalileyo sikubona okuqalisa e-Mzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa-ke imbuthano yabantu abaningi laye-ke wasesithi ngcono akope-ke angene khona lapho